Soko izika disenda baku VOA Ndebele. Amachono zisobo, selamukela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza Washington DC. Olamukela kustudio 7, wamvulo mhlaka 21 kuZibandlela 2019, ngusithandekile Mhlanga. Endabeni zethu namhlanje. Umthethwandaba ophezulu we-High Court namhla wethule isinqumo esithi ukuvalwa kwamagagasi obulembu be-internet akukho emthethweni. Ngobotshwa unobhala jikelele we-ZCTU, umnumzana Jafet Moyo ngesikhathi uhulumende eqonisa umkhankaso wakhe wokubopha amalunga inhlanganiso ezizimeleyo neziphathamandla ze-MDC. Libikwa liqansa inani labasakhulayo, ikakhulu abesilisa abasebenzisa okudakayo kanye lokunatha utshwala okwedlulisa amalawulo elizweni. Zonke lezi ndaba lezinye lizoziswa kuwona lo msakazo. Umthethwandaba waphezulu owe-High Court namhla wethule isinqumo esithi ukuvalwa kwamagagasi obulembu be-internet akukho emthethweni. Umahluli uJustice Owen Tagu uthe umphathintambo wezenzakala ehofisini kamongameli umnumzana Owen Mutancube ngalalungelo lokuvala amagagasi la. Ngeviki edluleyo ngemva kokuqhamuka kobudlwangudlwangu ngesikhathi abantu betshengisela phezu kokukhwezwa kwentengo yamafutha ezimota okuphindiwe phose kathathu lokonakala komnotho welizwe, uhulumende wacitsha amagagasi obulembu esithi wenqabela ukusabalala kwembiko engelaqiniso ejojozela ubudlwangudlwangu. Amagagasi la avulwa ngolwesithathu kodwa inkundla zokuxhumana ebulenjeni ezifana labo Facebook, labo Twitter bezingabambeki lula. Kodwa umahluli umnumzana Thako weHarare High Court uthe kasoze athonise udaba lokuthi ukuvalwa kwamagagasi lokhu phansi komthetho we-Interception of Communication Act kuyephula na isisekelo sombuso welizwe kumbe hatshi. Ngemva kwesinqumo lesi amagagasi la ahle avulwa. Ukuhlaziya lolu daba uChris Gande weStudio 7 uxoxe lengcwethi ecubungula izemthetho umnumzana Kucaca Phulo.
Uhlupho olube khona ukuthi vele uhulumende lo esikhathini esiningi ungakhangela even izinto okumele azivunyelwayo kabakwazi ukuthi bazenze njani belandele okusemthethweni. Kunganabala maloya, ngami iminisitri abengela loya engela muntu oma-advisor. So indlela abakwenze ngayo uminista nguyo oyenze i-directive yakhona, kanti-ke ayisuye okumele ayenze i-directive leyo, kumele i-regulator yakhona yiyo kumele ikwenze. So ngaleyo ndlela-ke abalandelanga ama-procedure. Mbona ngani indaba yakho nise ekulandeleni ama-procedure singakakhangeli ukuthi babelandele i-constitution. So kube kuhle bahle bayivoxa vele indaba yakhona, yikho indaba yakhona ilahliwe. So bekungekho emthethweni. Nxa bengaphinda bezame ukulandela i-procedure engxenye singayikhangela, but still singabuyele ukuthini i-act yakhona ungayikhangela, i-Interception of Communications Act kayivumeli ukuthi kube ne-total shutdown. Ivumeli ukuthi banqamekele ama-message uwa-intercepta lokuthi bamonithe babekhangele ukuthi abantu bathini. Kayikhulumi ngokuthi bavunyele ukuthi bacishe. So ngibona ingazani lanxa bengaze balandele i-procedure tili babezephula umthetho.
Okokuthi abanye bayathandabuza ukubana kanti wona amankampani kamakhalekhukhwini afana labo Net, labo Net One kungani bengayalanga baye emthethwandaba ukuthi bazivikele?
Well, ngumbuzo okhona nalo lami sengingawubona kuma Facebook post lendawana eziningi. Kodwa phela bona nxa bethiwe i-directive kumele balandele i-directive. Lanxa uza kuye court uyakhumbula indaba ye-Daily News e-Dirty Hands okuthiwa nxa ungaphiwe i-directive by the minister or the regulator kumele uyilandele, ngoba ungafika e-court ngapho ungalandelanga i-directive uyabuza dliwa futhi. I-doctrine eyangeniswa ema-court yethu engingavumelani layo, kodwa yikho sokukhona. Okwesibili, kuwe wena ozibona engani wephulelwe umthetho ukuthi uye e-court. So labana engxebe bengakayi e-court, engxebe bengasoze baye because abafoswa ngumthetho phela ukuthi baye e-court. So ama-consumer lawo alakho ukuthi bahambe e-court. In this case kuhambe thina kuhambe ama-consumer.
Lo ngumnumzana Kucaca Phulu, ingcwethi ecubungula ezemthetho obexoxa lo Chris Gande weStudio 7 ecingweni ekobulawayo. Unobhala jikelele wenhlanganiso elwela ilungelo lezisebenzi eZCTU umnumzana Japhet Moyo ubotshiwe namhla ngesikhathi uhulumende eqinisa umkhankaso wakhe wokubopha amalunga enhlanganiso ezizimeleyo kanye lamalunga edalele ephalamende awebandla le-MDC. Umnumzana Moyo ubesanda ukufika elizweni evela kwele China lapho ahle wabanjwa ngamapholisa ahamba laye enkambeni yeHarare Central. Umnumzana Moyo wetheswa icala lokutshotshozela ubudlwangudlwangu ngesikhathi kutshengiselwa ngeviki edluleyo. Kodwa yena ubengekho elizweni kumaviki amabili la adluleyo. Lokhu kwenzakala amalunga edalele ephalamende wayebandla le-MDC esebaleke ezindlini acatsha kulandela umkhankaso wamapholisa okubopha. Sikhuluma nje sokulamalunga aleli bandla ayisithupha asesitokisini lapho ancitshwe khona ithuba lokuhlawula imali yesibambiso sebheyo. Sixoxele sikhulumeli sebandla le-MDC kobulawayo umnumzana Felix Magalela Mafa Sibanda ukuze sizwe okuningi ngalolu daba.
Kuliqiniso baba Gandhi ukuthi umumo awuzizanga. Asifazi kahle ukuthi sizacathela kubani ngoba kula uhulumende senqabile ukuthi amasotha ahambe edubula abantu ekubeza abantu kaso amasotha izigangi ezitshontshe imbhobho le-inform. Lokho kusipha ubunzima ukuthi kambe kungaba kuliqiniso yini. Yikho-ke sizabona abanye abantu abayizigangi, sibona abanye abantu abangasozigangi abacatha ngomunwe. Yikho-ke sizwa lami ngimvi ngizwa kuthiwa amalungu ephalamende labaphathi bomhlangano we-MDC abazinzanga, bayazingelwa njengomvundla. Yikho-ke sibuhlungu sesiswele ukuthi singathini. Njalo ukuba i-inthanethi ivaliwe kuzaba lula ukuthi abagongode abantu bagongode njengesikhathi ekugrawundi ama ilizwe lingakwazi. Ngibona ukuthi i-inthanethi noma i-WhatsApp ivalwe kwenzela bona izigangi lalabo abafuna ukubulala abantu babulale mashayana bengabhekela ku-international world. Yikho-ke hathi kunzima kakhulu Gande.
Manje njengebandla kukhona yini elikwenzayo ukuze libone ukuthi amalunga enu awabotshwa?
Kunzima Gande. Njengoba sikhuluma le-international media kanje kwenza ukuthi ilizwe limuke. Akulanto esingayenza ngenxa yokuthi abalamandla ezikhali lempilo yibona ababusayo ibandla le-ZANU-PF. Ngaphandle kokuthi i-ZANU-PF ivume ukuthi buze umhlangano wabantu bonke bathi gwaqa babone ukuthi bangalungisa njani ngoba isikela ngisokuthi i-economy inotho ibonile njalo impumelo yama-election ayiphumanga njengalokho kwakuvotwe ngabantu. Yikho-ke kuningi okufanele kuhlalwe phansi abantu bakhohlwe izikhundla zabo.
Lo ngumnumzana Felix Magalela Mafa Sibanda isikhulumeli sebandla le-MDC kobulawayo ubexoxa lo Chris Gande we-Studio 7 ecingweni ekhona le kobulawayo.
Okay.
Belikwazi na ukuthi iStudio 7 isikhona ekuseni ngo-6:30 kusukela ngomvulo kusiya ngolwesihlanu? Lalelani indaba ezimxotho ekuseni lantambama kumagagasi ethu athi 909 medium wave ku-short wave 4930 6065 15460 laku-13860 kilohertz.
Izakhamizi zakobulawayo seziqale ukulahla impahla ezigoqela okudliwayo kanye lezendlini esebenzisa ugetsi abakuthethe ngeviki ephelileyo emavinkilini ngesikhathi abantu betshengisela ukusola uhulumende ngokungayi emsebenzini. lokho kungemva kokuba ebezomvikela sebeqale uhlelo lokukhathaza indlu ngendlu bedinga kanye njalo bechaya labo abatholakala kumbe becatshangelwa ukuthi bengabe bethethe impahla ngokungekho emthethweni ezitolo. Ubathabile Masuku usethulela lolu dama ngogcweleyo.
Ezinye zalezi mpahla ezinjengamafriji lokudla bekubonakala kujikelwe egangeni. Abantu bonke sebehlalela evalweni, abathethe impahla ngokungekho emthethweni, labangathathanga ngoba emzini wakho kungatholakala kulezinto eziningi. Ongabe uzithengelwe ngabantwana eGoli, sokuyabonakala angani uzithethe emavinkilini ngesikhathi sokutshengisela, ubusubotshwa loba utshaywa. Esinye isakhamuzi senkulumane esingathandanga ukuveza igama uthi ubone kungcono ukuyachiya impahla lezi azithathayo egangeni ngoba esesabela impilo yakhe.
Bese sibonile ikhisimusi ibuya kwesibili kambe sizithathele impahla singakhiphanga yona cent. Mina njengami ngangithethe igrocery enganithe xaxa kumbe ngahamba ngaphinda kabili kathathu emagrocery khona lapho enkulumane. Kodwa khathesa esadleke igrocery le isitshisa, yatshisa sibili. Ngoba abanye lapha bosokusile ngabanye abachayiweyo, abanye ngabavalelweyo. Mina sembone kungcono ukuthi ngihambe ngelahlele egangeni sibili ukuthi nxa lapha amapholisa lamasosha bebuya kimi bathole ungelalutho ngoba ngingumama olabantwana bakithi ukuthi ngikhanye sengisiyafela ejele ngenxa yegrocery ngitsho sibili sengilahlile.
Osakhulayo umnumzana Ndaba Mguni ohlala enkulumane kosekusile uthi sekunzima phandle ngoba abezebutho behamba ngendlu ngendlu bedinga abathatha impahla ezitolo.
Azikuyilatha lapha phandle la. Ngahamba nje ungabona isota emgwaqweni utshintshe la indlela uhambe ngenye indlela. Hayi mina ngamajeda sasithethe utshwangalale hayi egrosari nje kamazalo. Hayi kodwa ngikhulumi hayi ngifisa nje ngithatha okunye ngisafika egangeni hawa ngoba amasosha seseduze lapha. Hayi sengisiya kugangela leta angathola zero. Amapolisa hayi sekudobhile vele hayi. Akukwazi kodwa ukuthi bona bakutheni ngendlela amapolisa bakubisele ezitolo kumbe bandlela sikwazi.
Unkosikazi Sizwile Ndlovu ohlala esizinda uthi ubone omakhelwane bakhe bebisela ngobusuku impahla abazithathayo. Abanye bebengabazama ukugebha ezingadini bafihle.
Mina ngibona lokhu okwenziwa ngamasosha kulungile kakhulu. Kabalandele bonke abatshontshile impahla lezi. Abanye abangakithi basebethwele nzima bebisela ngobusuku impahla abazithathayo. Kwezinye indawo bebegebhele ingadini zabo befihla. Kodwa kuthiwa izinja zamapholisa bezinuka zize zinuke konke lokhu okugejiweyo. Kambe shuwa sekulilizwe bani leli. Siphile kanjani shuwa. Sicela sibili lokhu okwenziwa amasosha belandele sibili ngoba yibugebengu. Akusela kuthula elizweni, akusela nhlonipho elizweni. Siyacela.
Unkosikazi Thoko Mabhena esinye isakhamuzi senkulumane ukhala ngokuthi ulempahla eziningi kakhulu endlini yakhe ngoba ubetshaya iklabhu ngomnyaka ophelileyo. Uthi kala maphepha ayibufakazi bokuthi impahla ngezakhe sesesaba ukuthi angathathelwa impahla lezi.
Mina ngele stress ngelapha ngoba ngele grocery eningi kakhulu kimi endlini. Xa amasosha ehamba ngendlu ngendlu ekhangela mina enzama izinto azila ma-receipt angaba yibufakazi bami. So thina sasidlala amaklabhu senza njani ngoba phela balakho ukusithathela besithi sijontshithi. Ngisevalweni ngilapha sengikhulekela ukuthi ngitshayisane labangazwisisa mhlana bezokhangela kimi endlini.
Iningi labantu selibisele impahla abazithathayo ezitolo ngeviki ephelileyo ngoba besesaba amapholisa lamasosha asehamba ngendlu ngendlu bedinga laba bantu. Abanye ngabavumelana labezomthetho ukuthi bajeziswe abatholakala belempahla lezi. Abanye ngabakhala ngempahla zabo abalazo ezindlini ezingelamaphepha akhomba ukuthi ngezabo. Abezomvikela lokhe beqhubeka bephakathi kwabantu bezama ukwenqabela okunye njalo ukutshengisela okungagcina kusiba lodlakela. Abebutho bona babikwa lokhe bekhahlameza ababonakala bethatha imfanekiso kungaba yizithombe loba amavidiyo kumbe ongabe ecatshangelwa ukuthi usebenzelana labamabandla aphikisayo kumbe inhlanganiso ezizimeleyo ezilwela ilungelo loluntu. Ngimele iStudio 7 ngikobulawayo ngubathabile Masuku.
Umgcini sihlalo webandla le-MDC elikhokhelwa umnumzana Nelson Chamisa unkosazana Thabita Khumalo uthi ibandla lakhe licabangela ukuthi abantu bakhahlanyezwa ngamasosha langamapholisa ukwenzela ukuthi ibandla leli livume ngenkani ukungena kuhulumende womanyano njengalokhu okwenziwa yizapho ngomnyaka ka-1987.
Lokhu kakusoze kwakwenzakala. Ngakuthi nginikunika umzekeliso lokhu esatshaywayo ngesikhathi se-Gugraund njengabantu bemandebeleni Midlands maNikaland emaswingo thina lapha emandebeleni njengakobulawayo lokhu izani yasitshayayo asikaze siyivoteli okutshengisa ukuthi silokhu sisebuhlungwini ngokubulawa kwezwa abazali bethu namhlanje sizintandane ezingazakalayo ukuthi zazalelwa ngaphi asinamaphepha atshengisa ukuthi khona ngisizalane sasebelili. So bangachaya baze bafike lapha bafika khona kodwa sikutshoyo yikuthi kasibuyele emuva ngoba sesidiniwe ukudubeka lokuhlukuluza lokubulawa yizano abangahloniphi ilungelo lethu njengabantwana besezimbabwe.
Kodwa injongo yabo iyakhanya sibuhlungazani kunjengakhonokuyana okwenziwa kubadlale zaphu akunjalo.
Hayi kucacile sibili kakubuzwa sibili ngoba sonke siyazi ukuthi ngo-1987 kwakuthiwa sekunomanyano phakathi kwezaphu lezanupiefu sathi hayi mayuni kushuthi sokunganyeno ngoba ubaba unkomo wayesebonile ukuthi hayi bo igazi elichithekele labantwana leli kungcono kavume enze ukuthi abantwana bangabulawa. Kodwa abadala bathi ukuhlakaniphisayo ngesakubona izolo so singeke saphinda indaba enjalo ngoba sesibazi ukuthi bona bavele into yabo njalo sebephinda into yabo yezaphu thina sithi hayi bo kulesi sikhathi la kwenza kuzaphu singathingeke salivumethi likwenze njalo kumele ube kwazi kipsi saba le-Gugraund operation mrambachina operation wavotela ngaphi operation manukonde esidiniwe ukutshaywa lokhu esathiwa ngo-1980 yinduki emsisileni so singaze siyekele ukulwa singaze silwe siyafa kuphela kungcono sife sizamile.
Lo nkosazana Thabita Khumalo umgcini sihlalo webandla le-MDC elikhokhelwa ngumnumzana Nelson Chamisa obekhuluma loGibbs Dube weStudio 7. Kodwa umnumzana Joseph Chuma okudalela Central Committee kubandla le-ZANU-PF uthi akulasinqumo esike sathathwa lidaleleli esokuthi kumele kugongodwe abantu ukwenzela ukuthi kube lo manyano phakathi kwebandla le-MDC lele-ZANU-PF.
Nxa ngikhangele i-ZANU-PF asilo bandla elinenhloso naleyo okuthi kutshaya abantu ekugqula abantu ngezweni ngilunga mina ledaleleyo Central Committee lapho okuhlalwa khona kuhlafuna izindaba ezinkulu ezinjalo akukaze kube lelanga lapho kuwahlafuna udaba nalowo ukuthi akukaze kuyogqula abantu kutshaya abantu hhayi akukaze kwenzakale khonokho ngakho-ke nxa into ezenzakala abantu bengadidimeli ukubana bagcone ibandla lezane bengiyile esebenze lokulenza lokwana hathi akusikho ngikhona apho futhi bangiphangise futhi ubana yithi ngingalandeleli abantu ngiyakwazi kakhona abanye konapha kwezanupf abangaba le mimoya le ngqondo ezindalo zokugqula abantu besenzani kodwa akube sekugcekeni ukubana bakwenza bezimele bebodwa bona labo bantu ye bengathiwa ngamalunga ezanupf kodwa kabathunywanga izanupf ngoba izanupf kayilayo into enjalo ezinqumeni sayo ukubana abantu kabatshayi abantu babezenzela umathanda noma engwebandla lethu umuntu onjalo-ke uyakhulisela ukubana umthetho-ke kumele ubambe umsebenzi wawo yena lowo muntu lowo athwale sakhe isiphambano abekwazi kona isiphambano sakhe asoze asithwalele yi-ZANU-PF ngoba sesikhathele ngokubana sigconwa sigconela izinto esingazaziyo i-ZANU-PF libandla elesaba unkulunkulu kakhulu njalo elingafuni ukuhlukumezwa kwabantu ye bengabe khona abanye phakathi bet abahlukumeza abantu kodwa kungatsho-ke kwezizane abaqanze bona labo bazimele bodwa bageze basele izona zabo bebodwa hatshi ubana bedonisele lephakethi khonapho
asoze siboneke sokusiba le nkulumo zomanyano abantu sebequliwe kangaka yinjuma
inkulumo yinto enhle mfowethu mina vele ngokwami ngihlala ngifisa ukubana ngabe abantu bayatshelana yona le nto ubana bakithi noma sokutheni noma sesiqale kanjani kodwa okonakale ngomlomo akulungiswe ngawo umlomo njalo asihlaleni sikhuluma izikhathi zonke singadinwa ubana sikhulumisane sikhulumisane sibonisana size sifike esikhathini sokuvumelana
kungela muntu oquliwe kungela muntu obulewe so nxa kungavuka abantu bethola ukuthi abantu bekhulumisane mina kungangichabisa kakhulu kono ngoba ukukhulumisana vele yikho okuzaba lempeta enhle hathi lonke sikubonayo ukubana abantu begcina sebegqulana abanye sebegcina belahlekelwa zimpilo zabo yinto embi ukulahlekelwa yimpilo yomuntu wenza umuntu ezanupf wenza umuntu endc akujabulisi asonto enhle yinto embi kakhulu mfowethu ongamelanga siyivumele so nxa kule ndlela kumbe amathuba okuthi kukhulumisane bakithi by all means asikhuluma asikhulumisaneni la abakhokheli bethu kabafunde ukutshela abantu ngoba bona phezulu ngane baya bekhulumisana kungela kula kungelani behlangana benata oholo bebonke kodwa phansi ngapha abantwana bethu babhizi bagqulana bayabulalana ngapha ake sitshele labantwana bethu phansi kade hhayi bakithi noma sokutheni khulumisana nani ngoba ungakabi ngo-MDC ungakabi ngo-ZANU-PF okokuqala ungumzimbabweni ungumuntu agcine ubuntu bethu bona lobana singabulahli
lo mnumzana Joseph Chuma ilunga ledale le-central committee kubandla le-ZANU-PF ubekhuluma lo Gibbs Dube we-studio 7 ekobulawayo elemelika namuhla linanza ikhefu lowayelwela amalungelo abansundu umnumzana Martin Luther King Jr. owabulawa ngomnyaka ka-1968 khonapha emelika ngabacatshangelwa ukuthi babephikisana lomkhankaso wakhe omunye wayekhankasela ukuthi abantu abansundu babe lamalungelo afana labanye babo abamhlophe agoqela ilungelo lokuvota kanye lokuthi kukhutshwe imithetho yobandlululo eyayincindezela abamnyama asizweni amazwi akhe aludumo lapho ayesithi ulephupho lokuthi abantu abansundu bazahlala elizweni lapho abangasoze bebandlululwe ngenxa yombala wabo kodwa kunanzwe izenzo zabo
I have a dream my four little children will one day live in a nation where they will not be judged by the color of their skin but by the content of their character I have a dream today
iningi lezizalwane zemelika elizweni lonke bezinemicimbi etshiyeneyo namuhla eyokunanza impilo kaMartin Luther King Jr. laba bagoqela abantwana besikolo abakade belemidlalo yokulingisa amabandla ezombusazwe kanye leziphathamandla zikahulumende inhlanganiso elwela ilungelo loluntu e-Drum Major Institute ekhokhelwa indodana kamuyi umnumzana Martin Luther King III ithi ifuna umongameli Donald Trump agcwalise isithembiso sakhe sokuthi kube lesithupha esilomfanekiso esiza kwenzelwa umuntu wonke esifana nayo njengokuthembisa kwakhe umuyi uMartin Luther King Jr. uhlonitshwa emhlabeni jikelele okugoqela eZimbabwe njengomuntu owayelwela amalungelo oluntu ngokuthula njalo ikhefu leli linanzwa iminyaka yonke Live Talk lamhlanje sikhangela umumo oselizweni ngesikhathi abezomvikela bebikwa behlukuluza abantu besithi bazama ukuvimba okunye njalo kutshengisela kokusola uhulumende. Thumelani text message kunombolo ezithi 0012024650318 ukuze selithinte ecingweni lingene kuhleli. Ngesikhangele ezivela kwamanye amazwe namafitshane. Inhlanganiso yomanyano wamazwe o-European Union isiyethe sezijeziso zenotho kuziphathamandla ezithoba munye zakwele Russia lezakwele Syria ngemva kokufunyanwa zilamacala okwethula umlayo wokusetshenziswa kwezikhali ezile-HFU empini yakwele Syria. Inhlanganiso elwela amalungelo ababalisi eZimta ithi ilokhu isakhulumisana lohulumende ngaphansi komanyano we-APEX ngokuthi amalunga ayo engezelelwe iholo njalo ayikakhalali umsebenzi njengalokho sokuphume kweminye imbiko. Isiphathamandla salinhlanganiso umnumzana Richard Gunjane uthi okungabe kubangele abanye ababalisi ukuthi bengenelisi ukuthi baye ezikolo yikuthi abalamali yokuyafinyelela khona hathi ukuthi sebekhalele umsebenzi.
yasika khalani umsebenzi kodwa ke kayisiso strike ancho sike sakhuluma lani sichasisa thina sithi ababalisi they've been affected ngento ethiwa incapacitation so into leyo iloko ikhona abaningi ababalisi beloko besethuleke ukuya emsebenzini ngendaba ye-incapacitation ayikhona ukuthi i-strike hayi lezo izinto two ezijiyeneyo
lalinikile inamalanga lawana lichumi lane ukuthi engedlula lizakhalala umsebenzi njalo selingaphi ngalokho
umbiko lowana unikwe yi-Apex Council i-umbrella organization yethu emelela izisebenzi zonke ezikahulumende so nxa sokukhulunywa okwe-strike kukhulunywa siqondane le-Apex Council labanye bonke ayikhona thina kuphela njengezinti so leso sikhathi kasikafiki-ke
kelezwa impiko yokuthi abantwana babuya yini ezikolo
antsho liyakwazi ukuthi sivala kuliviki edlulileyo kube kulezinto eziningi ezenzakalani elizweni so abantwana abaningi bezengabuyi ezikolo ababalisi lawo bengabuyi ezikolo so kulokho kukhona ukuthi abaningi abanye ababalisi abanye bahambile abanye kabahambanga abanye abantwana abaningi labo bahambile ezikolo abanye kabahambanga buhambelana lokuthi indawo lesigaba yindawo enjani yisigaba esinjani kule nto okumele ukuthi ilungise lapha yikho sikhuluma thina ngento ethiwa yi-incapacitation ukuthi abaningi ababalisi kabakwanisi ukuthi bagade amabhasi anto libe lizwile ukuthi eHarare ngokwayo umuntu befuna i-$10 $12 ukuthi asuke eChitungwize across aye abondele ukuyasebenza aphinde abuyele so ngama-examples esiwanikayo ukuthi umuntu asuke kobulawayo esiya eBinga sebebhadala between $50 and $60 so into eqakathekileyo kube kuyikuthi uhulumende aqala abhadale imali enelayo ukuthi ababalisi bakwanise ukuthi baye esikolo so yinto kade siyichasisa kuliviki edluleyo yonke esithi thina incapacitation ngasikafiki-ke endaweni yokuthi kube ne-strike nxa izakuba khona sizalazisa nxa sesifikile khonapho ngoba nxa sesebenza khonapho khonokho siyabe sesikusebenza sibaningi labanye bonke abaku-Apex Council
lo mnumzana Richard Kunjane isiphathamandla senhlanganiso yezimta sixoxelayo eseHarare kusenjalo kwezemidlalo umqeqeshi weqembu le-FC Platinum uNorman Mapeza uthi iqembu lakhe kalizange liyangise kwele-Tunisia lapho elinqotshwe khona ngele-Esperance ensukwini ezisanda ukwedlula intathe zindaba ethezemidlalo uJoseph Njanje usipha lolu daba
iqembu le-Platinum litshaywe ngethukanya liqembu le-Esperance lase-Tunisia emdlalweni walo wesibili wesibaya sika-Group B kumncintiswano walo nyaka we-Total Cup Champions League okuyimpumelelo elitshiye lihlezi endaweni yesithathu engalaneni yemiklomelo lilo mklomelo owodwa ngokwakuqala ukuba iqembu le-Platinum lifinyelele kusigaba sezibaya kumncintiswano lo okudinga intshantshi zezwekazi lase-Africa njalo umqeqeshi walo uNorman Mapeza uthi bona bakhangelele ukuba bafunde bathole ulwazi olokuba bedlale njani kumncintiswano ezayo
We're playing a very good side, very experienced side.
Besidlala leqembu ligcine kakhulu elisikhathi eside lidlala kulo mcintiswano ngokuthi unqotshwa ngethukanya akuyona impumela eyanyisayo ngoba kudala amanye amaqembu alithi ebhaqabulwa kabuhlungu liqembu le-Esperance okuqakathekileyo yikuba lathi sifunda okuningi ngokuphatheka kulimdlalo olulwazi esingalisebenzisa kusasa
iqembu le-Orlando Pirates ilo lihlezi phezu kwengalani yesibaya sika-Group B emiklomelo emine okulinani eliphethwe liqembu le-Esperance lona elihlezi endaweni yesibili kusithi ele-Pirates lihlezi phezulu ngoba lona lingakahlohlwa emidlalweni yemibili eseliyidlalile ikanti ele-Esperance lihlohlwe kanye iqembu le-Orlando Pirates litshayele Horoya Athletic Club nge-3 kanyango lwesihlanu ntambama emdlalweni walo olandelayo iqembu le-FC Platinum lizemukela ele-Horoya kuthi ele-Orlando Pirates lona lizemukela ele-Esperance mhlazimbili kunyanga kanhlolanja isigaba sangezansi sezwekazi lase-Africa semelwe ngamaqembu abalisa ele-FC Platinum ele-Orlando Pirates kanye leqembu le-Mamelodi Sundowns lona elikusibaya sika-Group A njalo ilihlezi endaweni yesibili engalaneni yemiklomelo lile miklomelo emithathu amanye amaqembu akusibaya sika-Group A ngabalisa ele-Wydad Athletic Club elase-Morocco ele-ASEC Mimosas elase-Ivory Coast kanye le-Lobi Stars elase-Nigeria njalo wonke lawa maqembu ale miklomelo emithathu iqembu ngalinye Ngimele Studio 7 ngobulawayo ngu Joseph Njanjini.
Siyabonga, holivalelisayo. Ngusithandekile ngikhona pha eWashington DC.